ugatsha lwemihloliso lwezimsek luvele ukuthi impumela yemihloliso olevel yanyakenye yehlile ngesilinganiso esuka kuphosa esikhombisa ekhulwini 6.8%. Ugatsha lolu luthi lokhu kubangelwe ukuphazamiseka kwezemfundo ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Phakathi kwabafundi abedlula inkulungwane ezilikhulu namathuma ayisiyagalombili 184,249, inani labaphumelele kuzifundo eziphezu kwezinhlanu baphezu kwenkulungwane ezingamathuma amane lanhlanu 45,644. Iningi labafundi abangaphumelanga ngabasezikolo zemaphandleni. Umnumzana Credo Mpiro oyisakhamuzi Matobo uthi akumangalisi ukwehluleka kwabafundi laba ngoba uhulumende engaqakathekisi ezemfundo.
Akula ma-results yapho esingakhuluma ukuthi abantwana bapasile 0, 10%, 20%. Ikusasa labantwana, ikusasa labantwana alikho. Alikho okwamanje abantwana bafunda 2 days, abafundi bahamba bemakisa kuphela ukuthi bakhona. Akufundwe ezikolo, hhayi, akula kusasa elihle labantwana. As long singaphansi kwalo uhulumende lo okhona lo wenye dispensation, hhayi, hhayi, lo ngani walanda uzobulala imfundo yabantwana, akula nto ekhona la.
Umnumzana Agent Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni uthi ukwehluleka kwabafundi bemaphandleni ukuqhuba izifundo zebulenjini ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kudala ukungaphumeleli kwabo ezifundweni.
Amarisasi alunyaka abe phansi kakhulu ngoba abantwana babhala imihloliso bengakhange belungiselele. We are saying now literacy is not for all, it's for the rich. Laba aba izinoti zazikwanisa ukuhambisa abantwana kuma-online lessons lokubhadala ama-extra lessons. So abadala bemakhaya abalayo leyo mali.
Ukansela ka-Ward 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu laye uthi yadanisa impumelelo yemihloliso ye-O-level yalonyaka.
Impumelelo yalo mnyaka imbuku yokumangalisayo. Akulabuhle kuyadanisa nje kwenza wehliswe lenyembezi. Akulanto enhle sibili impumelelo yabembi kakhulu. Nxa sikhangela sibili imbangela, lona lolu bhubhane olube khona, yilo lwenze impumelelo yehla. Kunjalo nje singakhohlwa ukuthi lababalisi labo khona lokhana ukungafundisi kwabo, bekhonona ngezimali, kwenze sibili imfundo yabantu abethu yehla kakhulu ngoba bebevele bengafundi.
Futhi njalo kusasa ilizwe leZimbabwe ilovilibana ngoba abafundi abangaphumelelanga bengaba izephulamthetho okungadala ukuthi kungabi le ntuthuko elizweni.
I-human resource engabantu abethu ivele iwele egodini elizima emgodini ongelamkhawulo. So ngibone engazani empilweni yabo yonke sibili abantu abethu sekukhrethwe nje abantu abangelala msebenzi okhanya ikusasa yaleli lizwe ngenxa yokungaphasi kwabo lokuswela imfundo izaba semnyameni. Ngikhangelele nje ukuthi kuzaba lobugebengu obukhulu ngayo nale impumelo eyenzakeleyo yabana laba abantwana abangazange benze kuhle okwabo sebezakhangela imikuto bakhangele nje konke le msebenzi yonale mibi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown yikho kudala ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli ezifundweni. Uthi ugatsha lwezemfundo luzaphuma la maqhinga okufundisa ukuze abafundi bengasaleli emuva ezifundweni zabo ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.